Endabenze zethu lamhlanje abatsha bebandla lezano PF bathi uGeneral Constantino Chiwenga lebutho lakhe kumele bahlale ezinkambeni bekele ukungena kwezombusazwe. UNkosikazi Grace Mugabe uzasithatha na isikhundla somsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe? Lalela ihlandla lakuqala lengxoxo mpikiswano ngodaba lolu namuhla emsakazweni weStudio 7. Amapholisa angena ngenkani emahofisini lapho kusebenza khona isizalwane seMelika esaboshelwa ukuthethisa umongameli Mugabe ebulenjini bokuzilibazisa obeTwitter. Sizahlolisisa umumo womnotho ngesikhathi kulokuxokozela elizweni leZimbabwe. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngabatsha abathi uGeneral Chiwenga kayekele ukukhuluma ngezombusazwe eZimbabwe. Lithini ngokwenzakala kwelezimbabwe? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.